umhlaba wonke ubheke kuye. And kwakungadingakala lokuthi kumbe ayenze into efunakala ikhonokho ukuthi asilungiseni i-GNU bonke labana abantu othamisa lothamisa wesaphile nabo bani bani ebabiza esithi beyanike silungise i-GNU for the wild sike sime into lezi sibe ngisithi izwi ethe suka lapho besesithi asilungiseni inhliziyo zabantu bemathibeleni utalengo besaphile bezomsapota msize zonke lezi izinto utalengo besekarisile kuyikhuluma yena le ilanguage abanye abangafuni uxolo besemkwadeli beseyonizondeza bathi utalengo kasefuni ngani sefuna ukusondeza umnangagwa udalengo bezimisele ukuthi umnangagwa mayebuya esithi ufuna ukuthi abantu bemathibeleni amsize. Uyamkhumbula ekhuluma esithi ngalesi sikhathi ngoba umdabengo yakhe into ebenkulu kuye wazi ukukhisha umgalo wepower. That's why wazwala ngalesani isikhathi ekuyena. Manje sengingafa, ngingafa. Baze baba bengibuza ontongogala nabomasuku olukhawuti. Ngizoba khona ukuthi ngibatshe ukuthi hayi, sishiye senze lokho. So lokhu umumo, ukumvumela mani ukuthi abhukuthe nje azitshezele alungise but yeyi laba bantu bayathanda amandla laba bantu bayawathanda amandla okunye okwesabekayo ukuthi noma ilizwe seliphefuzela lififa abanandaba lakho lokho.
Abanye bathi bona inhloko kahulumende wele Ethiopia engaba ethole isicoco njalo langokuthi ngumuntu osakhulayo ongakenelisi iminyaka engu-50. Kungalakho kulokunye yini ongakubona nxa umuntu esakhula ukuthi engxenye engaba ngumuntu othola isicoco lesi ngenxa yokuthi uzaletha ukuxolelana elizweni?
Well, angeke ngizikomente kuleyi opinion yokuthi i-age yomuntu ingamenza ukuthi abone uxolo nokuthula. Angizikomente kuyo, but kungenzeka ukuthi kube njalo. Angishuwa labo mina bathi bona kufuze kubusa umuntu omncane ukwenza ukuthi izinto zintshintshe. But mina ngidinga lo obona ingane ukwenelisa komuntu yikho ne-maturity nje yomuntu yezoyenza ukuthi aletho lokho kuthula.